So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 19 Nhlangula 2020 nguFraxedis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
kuliqiniso khona ke kuzidlileyo sibili ukuthi abantu sebengamathuma amathathu lambili lapha kwabulawa abatholakale bele COVID-19. Iministry ithi abantu abatholakale ngabantu akade bevela ngaphandle kwelizwe.
Idolobho lakobulawayo libe labantu abaningi ukwedlula ezinye indawo zelizwe abatholakale bele COVID-19 ngelanga linye. Ngokubala bangamashumi amathathu lambili 32, phakathi kwabangamashumi ayisithupha lambili 62.
Amanzi siyawathenga kodwa bese kusiyabuya amaphepha esikuwafuni 600. Thina lokho esiwagcine midi February amanzi asikwazi iwaphi esiwajajiwe.
Izakhamizi zemzini wePhumula East kobulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngoba sezile nyanga ezine zingatholi amanzi empompini. Uhlelo Woza Friday namhlanje lomculo womdumo weRumba osacathulayo uMartin ehamba leqembu lakhe leMaguswini Super Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulabantu abangamashumi edlula ayisithupha 62 abatholakale bele COVID-19 ebantwini abahlolwe eZimbabwe ngokutshona kwelanga layizolo. Laba bantu bakhubule inani laba banje beligciwane leli laya kwabangamakhulu edlula amane 463. Abasinde kulesi sifo bengamashumi edlula ayisithupha 63 sabulala abane. Iningi lalaba bantu ngabanye babagcinwe endaweni ezishiyeneyo zelizwe ezama quarantine centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa, eMelika, Lesotho laseNamibia. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezidlula amashumi ayisithupha 61,413 emhlabeni jikelele. Abafunyenwe bele coronavirus sebeyizigidi ezidlula eziyisithiyagalombili lengxenye 8,616,990. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane lengxenye 457,080. Abasinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezine 4.5 million, kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Emazweni awezekazi leAfrika asebebanjwe beligciwane leli sebezinkulungwane phose amakhulu amathathu 275,327 labulala inkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7,395 kwasinda inkulungwane ezedlula ezilikhulu 125,316 kubika abenhlanganiso eAfrican Union. Idolobho lakobulawayo yilo elibe labantu abaningi ukwedlula ezinye indawo zelizwe abatholakale bele COVID-19 ngalanga linye ngokuba labangamashumi amathathu lambili 32 phakathi kwabangamashumi ayisithupha lambili 62. Lokhu sokuchiye iningi kuleli dolobho selisesabela ukubana leli gciwane selibhahe ukwedlula obekucatshangelwa. Lokhu kwenzakala ilizwe seliyekethise imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane. Abantu sebevunyelwa ukuya emsebenzini. Kwenzakala njalo sokulodubo lokusilela kwamanzi lokungcola kwawo osekubulele abantu abathile. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eye Progressive Residents Association. Umnumzana Thembelani Dube waqala ngokumbuza ukubana inani labantu leli lingaba liliqiniso na.
Ye kuliqiniso khona ke kuzidlileyo sibili ukuthi abantu sebengamathuma amathathu lambili lapha kwabulawa abatholakale bele COVID-19. Nxa sithi siyalandela kuhle iministry ithi abantu laba abatholakeleyo ngabantu akade bevela ngaphandle kwelizwe osokuthetha inani lelizwe lafika ku 463 ngoba nxa sisithi siyahlangana sibulawa lamanye amadolobho lezinye indawo bangamachuma ayisithupha lambili abantu ababanjiweyo ibulawa yodwa ngamachuma amathathu lambili.
Manje zona izakhamizi zakobulawayo zithini ngodaba lonalolo, azidleli evalweni na?
Izakhamizi zakobili kakhulu nxa zithi ziyananzela ukuthi inani lelo liyaqansa ikakhulu lelo elayizolo iqanse kakhulu. Sibe sesinanzela futhi ukuthi abantu banengi asebenyakazela edorobheni lapha phakathi esidikidikini khona khona sokungafaka abantu abanenge engozini, ngoba ukuthi sithi abantu labo bavele ngaphandle kuphela mhlawumbe bevela khona abaphakathi edorobheni sebekhona abalala lelo bhubhane osokungenza ukuthi abantu abaningi bawubambe lowo mkhuhlane.
Ukukhwela kwenani lokhu elabantu abalegcikwane le-coronavirus likubona njani, ikakhulu izikolo zingavulwa? Alisoze na likhankasele ukuthi zingavulwa?
Uhlupho esilalo njengedolobho njalo njengelizwe ukuthi abantu abathestwayo kuphela ngabantu abavela ngaphandle kwelizwe. Lapha phakathi ukuthi bangaka abantu abalalo kumbe abangabe belalo umkhuhlane asikwazi ngenxa yokuthi akula muntu othestwa. Abantu bangela santando edolobheni babhode lamalokithi wonke osokungabangela ukuthi izikolo zizathi zivulwa kumemetheke kakhulu. Njalo nxa sokuvulwa izikolo kumele sikunanzele ukuthi abanye abantwana kabahlali kobulawa bazavela ngaphandle kwedolobha lakobulawayo. Abanye sikhuluma nje abantwana bangaphandle kwelizwe sekufikeni kwabo sokuzenza ukuthi mhlawumbe babuye nalo lelo gciwana kumbe bahlale isikhathi eside besezindaweni lezi lapho okugcinwa khona laba abantu abathe baba legciwane. So ukuvula kwezikolo sibili kungaba ingozi enkulu ngoba kuzakwenza ukuthi igciwane leyo linjani limemetheke kakhulu.
Umnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association. Izakhamizi zemzini wePhumula East kobulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngoba sezile inyanga ezine zingatholi amanzi empompini ngenxa yodubo lokusilela kwawo kulelo dolobho. Kodwa okuzidanisayo ngamandla yokuthi ikhansili isibabhalele izincwadi zokuba zibhadale imithelo yamanzi kungantike zona zigcine ukuthola amanzi ngohlolanja lonyaka. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Imizi eminingi yakobulawayo ithola amanzi kanye ngeviki, kodwa eminye enjengePhumula East isilenyanga ezithize ingatholi loba ithonsi elilodwa lamanzi empompini okwenyanga ezithize. Kwamanye amalokitshi loba ebuya ayabe ephuma empompini elengcekeza. Amalokitshi angelamanzi aphumayo sebetholelwa yikhansili ngamatanka esiyabapha ezindlini. Izakhamizi zemizini engatholi amanzi aphuma empompini ziyamsola umanisipala ngokudinga ukubahlawulisa umthelo wamanzi bona bengawatholi. Unkosazana Memory Dube uthi loba ikhansili ibalethela amanzi kibo awafiki, ethi incwadi zemithelo zibuye zile mali okumele ibhadalwe eqanise kakhulu kodwa amanzi bengelawo.
Lapha kulamanzi ativini ibhawuza noma libuye endaweni okulamanzi kakhulu ake buye ngapha esayidini olamanzi angabuyi kakhulu liyabuya eliyi-1 of which aliyenelisa abantu kuthiwa umuntu ethatha amaphela angu-5. Ngikhalela mina lo gogo osele-100 and something years yabefuna amanzi okwatshela ukuthi nxa athatha amaphela ngu-5 akwani njalo sihlala sibaningi. Njalo amanzi uzuthola amanzi umethi wena ubuye le mali amarandi ethenga amanzi. Njalo futhi ungakhatha amabhili abuye ekhwelile, thina amanzi asilawo akazi phume la kuphuma. Kungayi government iyangena elifake lezikotsho kusona sisigaba sePhumula.
Esinye njalo isakhamuzi sePhumula East unkosikazi Margaret Msimanga uthi amanzi bayawathenga kodwa bathole incwadi zokuthi kumele babhadale amanzi.
Amanzi siyawathenga kodwa bese kusiyabuya amaphepha esithi bafuna 600. Sina lokho esiwagcine midi February amanzi asikwazi iwaphi esiwajajiwe.
Unkosikazi Chipo Ndlovu uthi kumele uhulumende angenele kudubo lolu.
Amanzi kasila ngapha ePhumula East, simangaliswa ngamabhili, sicela uhulumende angenele indaba zamabhili labuyayo singalamanzi sithini ngawo.
Isikhulumi sekhansi ledolobho lakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchaze ukuba bazahlolisisa ngalolu daba bekhangela ukuba iphepha elithi babhadale lithi babhadale amanzi kumbe ukubuthwa kwezibi lokunye. Izakhamizi zePhumula East zithi zaqina ukuthola amanzi aphuma empompini ngoNhlolanja, ngakho incwadi zemithelo abaziphiwe yikhansili azibajabulisi ngitsho nakancane. Okumele uhulumende angenele kulungisiswe lolu daba. Ikhansili yakoBulawayo ibhekane lodubo olukhulu lokusilela kwamanzi ngenxa yokutsha kwamadamu anathisa leli dolobho okwenze umanisipala athathe amanyathelo wokwabela izakhamizi amanzi ziwathola kanye ngeviki, eminye imizi iwathola ngemva kwenyanga. Iphinde yathatha amanyathelo okuthi imizi engatholi amanzi ezimpompini ilethele abantu ngamatanka amakhulu, umuzi ngamunye ngamunye wabelwe amagabha amahlanu amanzi ngelanga. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions bakhuthaza izisebenzi lozulu elizweni ukubana angene ezitaladeni batshengisele bekhonona ngenkokheli kahulumende ephatheke kwimisebenzi yenkohlakalo lokwehluleka ukuqhuba umsebenzi wokukubusa ilizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezethu bathi uzulu ilizwe lonke usesidla ingqoqo zomlomo mangoyeselala eziko emizini eminingi kungakhathalekile ukuba kusemadolobheni loba emaphandleni. Kungakho bekhuthaza ukutshengisela komuntu wonke njengalokho osekuqalwe ngabasebenza kuhlangothi lwezempilakahle. Umkhokheli wale nhlanganiso umnumzana Peter Mtasa utshele umhlangano lentatheli zindaba owenzelwe emahofisini abo ukuba lesi yisona sikhathi sokwenza lokhu. Kwasekelwa ngunobhala jikelele wakhe umnumzana Jafet Moyo othi ilizwe likusimo esikiso ngoba liswela ubukhokheli obuqotho.
Amanye amazwe nxa ungumkhokheli usehlulekile uyachiya, uyachiyela abanye nxa sokunzima. Yikho kade sikuthandazela, yikho kade sikukhangelele ukuthi laba abasikhokhelayo nxa sebebona phela ukuthi kuba nzima, kabachiyele phela abanye abangakwanisa ukuthi bancedise phela uzulu.
AbezeCTU baphinde banxusa abenhlanganiso ezehlukeneyo ezigoqela o-AU, SADC lezinye ukuba asize ukuxazulula inkinga yaseZimbabwe ngoba zilakho ukuchaphela emazweni angomakhelwane.
Sokuyabangela ke ukuthi kwesinye isikhathi kungabi lokuhlalisekana kakuhle ke kulawo mazwi, ukuthi abantu babe bezama ukuzinceda babe sebesiyagcwala phela kwamanye amazwe angasiwo abo. Kuqakathekile ke ukuthi aluba ke lawo ke ama-countries esakhelane lawo aluba bayabona ukuthi udubo lweZimbabwe luyaqedwa lubanjweke kakuhle, nxa kuyikuthi kufanele abantu behlale phansi, bahlaliswe phansi luqedwe lolu dubo ukuze phela lungachitheki lufike kwamazwe abo.
Isakhamuzi zeHarare umnumzana Collins Ncube uvumelana labe ZCTU ukuba uhulumende ngempela usehlulekile.
So kuqakathekile ukuthi khona masikhangela indaba ze corruption ikakhulu. Isibulele ilizwe kakhulu suku zonke emaphepheni sibala i-corruption, kodwa akulanto uhulumende ayenzayo ngalaba abayibo abadla imali.
Kodwa omunye wabaphatheke kwezokulwela ilungelo labantu eyingcwethi njalo kwezomnotho, umnumzana Masimba Manyanya, uthi lanxa evumelana labe-ZCTU kudinga ukuhlelwa kuhle ngoba kuvame ukudala umonakalo uhulumende evame ukuvuka ngolaka ebhaxabula lokubulala abaphatheka kunhlelo ezifanayo. Umabhalane omkhulu kugatsha lokwethulwa kwemibiko, umnumzana Nick Mangwana ongathandanga ukuthathwa amazwi uthi umsebenzi wenhlanganiso zezisebenzi ngokulwela ilungelo lokuthola iholo elingcono kanye lokuba zisebenzele endaweni ezilungele lokho hatshi ukubuyisela muva izifiso zikaZulu. Uthi zilomsebenzi omkhulu kakhulu inhlanganiso ezimela isebenzi, kungalesi sizathu uhulumende wakubona kufanele abuyisele indlela zokukhulumisana lazo phansi kwe-Tripartite Negotiating Forum ngemva kweminyaka engamachumi amabili imisiwe lindlela inhlangothi zontathu zixoxisane phezu kwesimo sezisebenzi. Wengeza uMangwana ethi ukukhankasela ukuthi uhulumende asuke esikhundleni engakafikisi le minyaka emibili selokhu wakhethwayo yikuziyenga, ethi asasekhona amathuba okuthi kukhulunyisanwe ngoba ukulwa kungasoke kwasiza muntu. Kodwa abe-ZCTU bathi umongameli Emmerson Mnangagwa lequla lakhe labaphathintambo sebehlulekile ukuqhuba umsebenzi, bachaphaza inotho yelizwe kanye lekusasa yesizalwane seZimbabwe. Ngakho kumele uhulumende okhona avume ukuba nguye osebangele umonakalo oselizweni kwezomnotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi kumele uhulumende alungise udaba lwesisindo semali elizweni ukwenzela ukubana inhlelo zakhe ziphumelele. Lokhu kulandela ukukhalala umsebenzi kwabasebenza kwezempilakahle abathi bafuna uhulumende abengezelele iholo. Ngolwesithathu, umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthe izisebenzi zikahulumende sezizaholiswa $75 amadola eMelika, US$75, kuthi ababesebenza uhulumende asebathatha umhlalaphansi baphiwe $30 amadola US$30 kathathu kusukela kuyonale inyanga kaNhlangula. Phezu kwalokhu, iholo labo liza kwengezelelwa ngesilinganiso sokuma-50 ekhulwini, 50%. Uncube uthi inyathelo likahulumende leli ngelokuncedisa izisebenzi zakhe ngesikhathi ilizwe libhekane lodubo lwe-COVID-19. Kodwa izisebenzi zithi azisuthiseki ngemali eziyithenjisiweyo, njalo intengo yempahla iphange yakhuphuka ngemva kombiko kahulumende lo. Ukuhlaziya lolu daba, usandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lo mnumzana Bikezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Kuphose kwaba kuhle ukuthi uhulumende athi uyangezelela izisebenzi zakhe iholo esithi yabanika ama-US dollars. Yiyo yodwa indlela abantu beZimbabwe abangabuya bavuke baphile ngayo sisi. Kuthi nga uhulumende uyaholisa izisebenzi zakhe nge-US dollar lamaqini beliphiwe ezandleni, belibambe ezandleni, abantu bayezibonela beyiphethe imali ukuthi bayenzani ngayo. Ngoba abanye bafuna ukuyashopa ngaphandle kwelizwe, abanye bafuna ukuthenga ebantwini abangela maswayibhi lento ezinjalo. Nxa kungaholiswa ama-US dollars ngokwawo, abantu bengaphila mbijana. Iproblem ekhona yiyo yena le e-dollar lakithi leZimbabwe. As long as abantu behola lona, akulanto ezahamba. Uhulumende wayezamile sibili indlela e-right ukuthi kubuyiselwe i-dollar leZimbabwe, kodwa libehlule ukuthi baliphilise i-dollar leli. So as long uyilo leli dollar eliwansuku zonke, akulanto ezahamba. Alike limi dollar likhitshwe abantu babuyele ku-America US dollar, sime nge-bond lele leZimbabwe, ngoba akulanto eliyenzela abantu. Ingxenye abantu bengaqala uholo iyusa ngokwalo ngokwalo, impilo yabantu ingaba ngcono.
Ubona kusenzakalani kwezomnotho welizwe izisebenzi zikahulumende seziphiwe leli holo?
Uhlupho olukhona ukuthi as long sisebenzisa iZimbabwean dollar i-bond note, intengo yezinto kayisoze ime ukukhwela. Ngoba nxa i-bond note lisiwa liqathaniswa le US dollar, intengo ziyakhwela ngoba bonke abathengisayo bazama ukumecha US dollar. Ngenxa yokuthi elaki imali yakithi iyehluleka ukuthi imendawonye izwakale ibe imali. So kuza kuba wese abantu sebeholiswa yena le imali kumele beyiswayipha, iwonke umuntu esebhode tshela amakhadi okuswayipha, idola liyakuwa ngamandla lele leZimbabwe, kutsho ukuthi le ntengo ziyabe zilokhu ezikhwela. Kodwa abaphethe ama-US dollar intengo iyasala ilokhu injalo. Ngoba ungakhangela lakathi sisinkwa nge-US dollar siyi-80 cents, kumbe 90 cents lapho esidura khona. Kodwa ngebhondi notisise kubo 70 bond, 80 bond, kuzama ukuthi kuzama ukulinganiswa le 1 US dollar. So as long as idola leli limile linje, abantu sebeholisa imbijana nale ama-US dollar behamba bayaswayipha, intengo zizakhwela nsuku zonke ngoba le dola liyarisifa nsuku zonke. Aliphume nje iZimbabwe dollar behlala phansi bethi ngesilungu go back to the drawing board, becaba ngisise ukuthi benza kulokuthi bebetshintsha ama-policies nsuku zonke okwenziwa ngumanguja lomthuli. Akusoze kusebenze. Abalikhiphe idola behlale phansi belicabangisise kutsha ukuthi liphenduke kuhle, sithi liphenduke sibe imali yakithi, kodwa liphenduke libe imali ephilayo, hayi lele silalo kathesi.
Lo ngumnumzana Bekezela Madu Mafuzwayo, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Live Talk lamhlanje sikhangela ukwenzakala elizweni okugcwele ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 nokuxokozela kwezisebenzi zikahulumende ezikhalayo ngeholo eliphansi. Kodwa likhumbule zihlobo, alisoze lenelise ukungena kuhlelo ngicingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yelali gciwane. Woza Friday lamhlanje silomculo womdumo werumba osacathulayo uMartin ehamba leqembu lakhe elemaguswini Super Sounds bephethe idlalade labo elitsha elilesihloko esithi Bazali. Untongamile Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Umathini Sibanda udabuka esadinde ebhinga, kanti lo mculo wakhe uzwakala uvuthiwe mpela lanxa nje leli kulidlalade lakhe lakuqala. Nangu echasisa ngohambo aseluhambile.
Hayi, imaguswini Super Sounds ngathi iqale ngo-2019, and then imaguswini Super Sounds ngani ngisaseyimi Mathini, ngisasengedwa, ngisadonza nzima. So abantu abangincedisayo nje ngiyabe ngibahayile, ngiyabe ngingayila, ngingathola abantu engisebenzisana labo straight.
Idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi Idlozi, Mama Kanoma kanye lendlikizane le eyisihloko sedlalade ekhanya iyiyo njalo ehamba phambili ethi Bazali.
Ngizila bona abantu abami bazifula kanzima uma kungena edabi.
Abangathanda ukuthenga idlalade lakho Mathini bangakuxhuma njani?
Ukutholakala kwakhona ngitholakala lapha kobulawayo, inamba 0 oyithi mpakele code +2 6378 43 6 1 1 3 0 yikhula engitholakala khona.
Abalandeli ke ungabatshela waphi amazwi?
ngithi abathengi amasidi abathengi ukuze lami bengiphakamise ngoba ukuze ngiphakame ngiphakanyiswa yikwabalandeli kungelabalandeli kangeke ngize lami ngiqhubekele phambili but abalandeli ma bengiphasa ngokuthenga amasidi yami hhayi mina kujabula kakhulu kuyangijabulisa kakhulu mina laphana marethinga amasidi.
UMartini uthi ngaphandle kwenombolo zakhe zeZimbabwe aliphe zona abafuna idlalade lingafuna njalo kunombolo zakwele South Africa ezithi +277 301 670 19. Uphuma ke enkundleni uMartini and Magusini Super Sounds ngale ethi idlozi
Sika yonke ifuyo yami elingisebenzele kanzima ngihlabalele. Sika yonke ifuyo yami elingisebenzele kanzima abantu ngihlabalele. Amasota. Ambile mina wobotiyazi wata hula luto la pampano umani abu kumbule muba yoza mama siyo. Ambile mina wobotiyazi wata hula luto la pampano umani abu kumbule muba yoza mama siyo. Ambile mina umadayoni miyo singa usizule mpilo batahula lutho lapha mpano ngani akukhumbule khaya uza mama siyo. Bayazama amadodoti kunahale labo modoko totamlisi uthi bazama ukungeza izithethelelo kodwa kuyala bakithi asaz.
Ngekehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Idolobho lakoBulawayo libe labantu abaningi ukwedlula ezinye indawo zelizwe abatholakale bele COVID-19 ngalanga linye ngokuba labangamashumi amathathu lambili 32 izolo. Izakhamizi zemzini wePhumula East koBulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngoba sezilenyanga ezine zingatholi amanzi empompini. Silugcina ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uMfraxedes Jeremiah ngisithi libe lempela sonto elichuyela. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.